So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lechona njani livuka njani mthwazo mohle olamukela hemweni ngenjabulongo lesine mhlaka 27 kunhlangula 2019 ngontungamili inkomo kweze kuseni namuhla umongameli mnangakwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa isiphathamandla zezanu PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zezanu PF ngabasakhulayo baleli bandla. Iziphathamandla lezi zibaliswa umnumzana uPeti Mpofu lomnumzana Joram Gumbo. Abasakhulayo bezanu PF bathi ababili laba labo somabhizimusi abafana lo Ukunel Chivayo ngabahuquluzi benotho. UChris Kando Studio 7 uxoxele lunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule ngalolu daba.
Engingakutsho yikuthi abatsha laba bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo okuyikho osekubisela ilizwe phansi, ikakhulu into yakuqala esayivumelanayo kuconference yethu esigodini ekupheleni komnyaka. Iparty yathi akulwiswe i-corruption, akulwiswe i-corruption angendlela zonke ngoba i-corruption yiyo esihlulekisa inhlelo zikahulumente edilizayo. Umkhonomi njunje umi kubi ngengaba into yakuqala i-corruption. Ukuze kulungisiswe zonke izinto kumele kuqale kulungiswe indaba ye-corruption ibe yiyo eqedwa. Kula ma-investors engabuyela izweni le-corruption, akula nto engayenzakala into ezile corruption. I-corruption ivele into yakuqala. Awuke ama-youth abona kungani uhlelo lolu olokulima ukulwisa i-corruption luhamba kancane kancane. Ngithi mina ngesikhiwa i-pace yakhona ne-pace sokumele ukuthi lungezelelwe isidi sakhona singani siyafakwa sibe phezulu, kulwiswe indaba leyo kuthiwa yi-corruption ngoba yiyo into esavumelana ngayo. Ngibona ama-youth akwenza kuhle kakhulu ukuthi alwise, ukuthi afuqe ukuthi abantu, ngoba abantu sebephambili kwedlula inhlelo ezikhona ezokuthi bakhangelele uhulumende alwise njani i-corruption.
Manje siyabona nanku usiba lukhulu webhanga umnumzana John Manguja usethena uzabasa emthethwandaba bona labo abasakhulayo abebandla lezanu PF ngoba bamhlambaza. Akusoze kulethe na ingxabano ebandleni, sibona lisehlukana imbono.
Abatsha laba nxabe ukuthi balobufakazi, mbona ngani amajakalana aso majaha angalasikolo, amajakala esikolo asifundileyo, amboni libapho ngusukela nje umuntu onjengomankuza bethi kulalokhu lalokhu. Antiyabona ngathi into zisenzakala lapha, imali zenezezokungenangena kudala kwenzakala izinto zezimali lezi lokubalwa kuthiwa hey RBZ injaninjaniyayibala involve. Mbona ngani lothi uzabahambisa emthethwandaba esiyababufisa, hhayi laye kulilungelo lakhe lelo nxaye emsulwa engalacala nxaye izitola engalacala. Laba abatsha laba mboni ukuthi bangapho kumsukela nje baye bemgcube ngodaka evele engangcolanga. Ngabona yikho kuzamele kubonakale khonapho ukuthi khonokho abalakho yini, kukhona yini ukuthi bazabusa phambili emthethweni ngale ababotshwe labo ababakhangelele ukuthi yobayenza into zobuwori. Kodwa mina into engayitsho yikuthi ayisiwo khonokho kuphela, kuningi kakhulu, baningi kakhulu abantu bamele bakhangele bahlolisiswe ngendaba zenezo esikhuluma ngazo eze-corruption ezikhulunywa ngabatha. Abatha bangani bayachiseka kakhulu ngezinto lezi. Ngibona ngani isikhathi sakho lapho esifikile ukuthi kwenziwe khonokho ngoba ulokuzela u-national commissar omusha uthe yena wonke umuntu ongcolileyo ozibone engcolile barizayo achiye ingakalandelelo siya phambili. Ngiyoqalisileyo ukuyifuqa si-national commissar labo ntanga sebengenela labo bayahamba kwabo. Bona siyavumelana nathi njengebandla ukuthi injongo yethu ukuthi sibuyise i-corruption ngoba i-corruption yikade sibulele umnotho womcelisi. Kanti sikhuluma sinje indaba yemali leyi, uthe kwenzakale khona ukuthi imali leyi sokungani namhlanje ngakhangela even la izolo ukugula namhla imali inyongizeni sesiwa ama rates la sesiwa okutenzela nje ukuthi kade lokuganga okunye kwenziwa abantu abakhona ukukhula kuhulumeni abanye bakhona le but singakhathaleki ngobani but bakhona kuhulumeni abanye athe beganga bese izinto zobori ngene
umnumzana belief kaule lilunga lezano PF ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we studio 7 Abalimi benyamendlovu bathi bakhathazekile kakhulu ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bedingisa ngayo izifuyo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe elomunye wabalimi laba umnumzana Albert Bebe.
Izifuyo indoda ehlumayo bezithengise ukuthi zingaba zinhle sengisiba nje lokwethuka ukuthi njengoba kathesi lonyaka kukhanya kungani kuzakhayela angisenashi ukuthi sizaphutha njalo kuSeptember October lapha
singathi kodwa ke khonapho ke izifuyo uzinikani njengoba sibona ukuthi ke utshani labo sobusitsha sokunjalo
ye bese sifisa ukuthi ma ngana amafelombana atholakala kube kathi umhlasa aqalele phambili athenga ukudla singazi njengoba nje kukhanya ngani intengo yakhona ikhuphukile ngokutshintsha kokusele ukuthi imali le yakhona ngapha e-America ayisasetshenziswa sekufuze sisebenzise ibhondi intengo ikhanya ikhuphukile sibili
singathi lapha nxa sikhuluma ngentengo ikhuphuke isuka ngaphi siya ngaphi
kathese kwenkomeni kungani kusesele uvivi ngoba abantu kabalashiwa ukuthi bethengise ngebhondi kuza kuya kumangaphi kade kufuze esikhala ukuthi nga ukuthi ngani uyakhuphe yodwa uyezidingela ukudla manje kathe sakwabe leshiwa intengo yakhona ayikacaci
ye belizithengisa malini kungakangeni
hayi akade bethi amathokazi kade ethengiswa ngama 500 to 600 user kusiya ku-700 user khona apho
kathe salikabe leqiniso ukuthi kuhamba njani
kathe sakacaci ukuthi kathi abantu bazacharja malini bekhonvethe njani kusesele uvivi but in tembi next week kuyabe sekucaci ukuthi vele siyanga
Ngabe ukuthi siyakwenye indawo. Ngase sikhangeleke kusiya phambili baba Bebe wena ufisa ukuthi vele wenzeni eplaza ndelelo. Iplaza walithenga kumbe wangena nje.
Hayi ngama resettlement sangena ku village. Ise village hayi the scheme. Mina bengifisa nje ukuthi ngani ngiyalondoloza inkomo
ukuthi zibe zinganani uyafuna ukuthi kube iplaza elikhulu
ukuthi kubeze ngoba sengani sengi mdala i-energy kayisekho yana I'm now 63 years so ukuthi ngithi ngaba ngenza ama ambitious program ukuthi ngilime ngilokhuze ngiyabe ngithaba ukuthi ngesilimo yi-subsistence farming
khonapho ke uyabufaka lo mumbu into ezinjalo
ye umumbu ufake nje umumbu ukuthi khona uzaba lamahlanga phela khona uyafida inkomo
umnumzana Albert Bebe ngumlimi wenyamendlovu obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 sekhangele okusemaphephandabeni Iphephandaba leChronicle lithi kulo isifazana wemberengwa obulale omunye njalo owesifazana incedisana lomkakhe emethesa umlando wokuba lidla licatsha lomyeni wakhe. Izimu Live yona ithi ababili ekade bengabahluleli bedale le High Court umnumzana Nicholas Mathonsi lomnumzana Charles Wungwe sebekhutshuliwe ngumongameli yamasoni Mnangagwa wabakhetha ukuba ngabahluleli bedale le-Supreme Court. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani basakazi beStudio 7 lona okhulumayo ngophini ngihlala ngise izweni lase South Africa eJohannesburg eGauteng eSoweto yikho lapho esiphila sikhona manje sisancengisa cha kunabadala bengithanda ukuphawula nje ngendaba eyenzakala ekhaya lakithi okokuqala bengifuna ukubonga nje lo msebenzi elisenzela wona ukusazisa ukuthi kuyinokwenzakalayo manje sekusezikuphi izinto kwathathwa amanyathelo bani konke lokhu inxa yini siyabonga kakhulu keep it up umsebenzi eliwenzayo bangalizonda abantu belingabathengisi bangalikhuluma ngawo wonke amagama kodwa yalani lisiniyeza lokhu esikufunayo esikudingayo njengabantwana besezimbabwe indaba engifuna ukukhuluma ngayo mina ngeyokuthi bekunjani abantu abepolitics abamabandle awechurch omasiko bonke nje abadala ukubumba into eyodwa sihlukane lalo mkhuba sihlukane lalo moya osiphethe kwamanje osigqokile esinawo owakudala wabokhokho bethu abasho nawo lowo umoya ongela uxolelana bekunjani siwudambe lo moya siqale phansi njengesizwe ikakhulu entsheni thina abatsha siqale phansi sizame ukuhlanganisa abantu abadala ngoba abadala bethu no manje basanemoya lowa owakudala okubandlululana amandebele amashona sokuzobuya ipolitics so ngaphandle kwalokho angiboni ukukhona ungaqhubekisa izimbabwe phambili sesidlulwane ngamazwi nje athatha umbuso manje thina kudala sithatha umbuso kodwa senzeni elizweni lethu umsebenzi kubulalana nje kubheka impumelo esinayo kodwa bekunjani ukuthi khona sikhulumisana umlotha sithi lokhu kwenzakalayo kwenzakala asikuyekeni siqaleni phansi ngitho lalaba sembusweni lingababona besule ezikhundleni why bengaphuma esikhundleni ngoba bayesaba leyo nto ngoba manje ma wena angaphuma esikhundleni wonke umuntu manje osembusweni unomlando.
Njani bantu bakithi, njani bantu benkosi, hayi thina siyaphila bantu bakithi. Sibona la masela la bantu sasiqeda imali elizweni and manje asekhunkuluza futhi ngokuningi bayo bantu bakithi. Kambe la bantu abasuthi banani ngathi ngabantu abanjani kahlekahle abantu abangasuthini. I-ZANU PF bantu bakithi vele into yokuqala ngamasela laba bantu labo and ukusela lo yiwo obuncindezela ilizwe. Ukusela, ukubulala abantu, ukuboshwa abantu mahlana. Yiyo into okumele iqale ukubhekiswa ngokuqala elizweni. Awubheke nje manje ma engavuketi imali yakwamanye amazwe aka ayisasebenzi okwakuqala yena akanamali ukuchaza ukuthini umuntu lengqondo engayikhupha lelo gama impela ebonti ilizwe still lidoza lesiyabhani phela ibhodi kufasa ukuthi liphepa nje akusebenzi akusomali and manje bese kuphelile vele akuna valu ivalu sikuyabona ufostele nje ukuthi akumele kulingane le dola leyamelika iranda libuswa ngamasumbe besenzela ukulitshotsha futhi belithathe beligqibe endlini zabo yabona yinto abayenzelayo wena uyathi umnikeza imali manje yena uthatha imali leyo uyayigcina ukunikeza lawo maphepha wena lawo maphepha uzowagcina endlini yakho uzowabeka kuphi uzowabeka kuphi vele akula nto eyenziweyo akula nokuthi uzamani ufunani ucabangani yazi ukwenza komuntu ongena sikolo akuyabonisa ngempela ukuthi hayi lo muntu lo kafundanga ilizwe ulithethe ngenkani ukubulala abantu ucabanga ukuthi yinto azoyiyeza futhi emnothweni umnotho ngeke beuroma ngendlela asebenza ngakhona ayi la masibeli abantu bakithi nayo sikhathele ngu-ZANU PF sikhathele iyo nyempela sikhathele tayadithathi nge-ZANU PF pheka nje manje ukuthi sebetshontsha le mali futhi idola emelika selishote elizweni alisiyo.
Hallo kustudio 7 masekelelo okhulumayo ezenka enkayi ngiyabona ke lokho okwenzakaleyo ukuthi batshintshe i-user mina ngibona kuyancedisa kakhulu ngoba abantu bezitolo labade besenza umunye ebantwini kulabogogo lapha abangasakwanisi lutho akade bezuza amapentsheni abo bebehola ibhondi uze ukuthi nxa usiyafika esitolo umuntu akutshela athi uthengisa ngerandi umuntu athonelambile kodwa imali ethi uyiphethe avalele impahla zakhe kurayithi alibhanwe iyuta alibhanwe irandi kusebenza imali eyodwa yezimbabwe ukuze kusebenzeke kuhle ukuze kuhloniphane ngoba vele ukuthi uzathi wena ungasowe America kasikwe America phela la lapha kusezimbabwe ngoba siyasiphume siye kubobhotswana nxa uphume usiye ebhotswana uhlevele utshintshe imali yakhona ufike uthenge neyakhona ngale awuthenge neyala awuthenge yakwenye indawo so lakhona pha kabahloniphe indawo yakhona pha bathenge neyalapha imali njalo isitolo nxa sila silande ethini izakhamizi asithengise ngemali esilayo. Ngiyabonga.
labo geve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abalimeleyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emoteni ngamalwa ecatha kwele Syria edlulisa amalawulo izolo. Umkhombi wele Germany ohlenge abantu okhunjini lweLibya bezama ukuchaphela eEurope usufikile eItaly lanxa lelo lizwe belitheka lifuni kubona olwandle oluduzane lalo. Abasakhulayo abenza izifundo ze-arti esikolo se-Visual Arts eMbare eHarare bakhala ngokuhlukumezeka kwabatsha ngesimo somnotho esibangela ukuba baswele imisebenzi. UMark Peter Ntambe usipha lolu daba.
Isimo esikhona eZimbabwe kwezomnotho la kwezombusazwe sibangela ukusilela okukhulu kwemisebenzi ebantwini bonke elizweni jikelele, kodwa sokuhlaba abatsha abaningi kakhulu abagqiba izifundo emakolitshini. Unkosazana Gracious Kabamba udwebe umfanekiso othiwa Hidden Truth okhomba ukuhlukuluzeka engqondweni kwabatsha ngenkinga ezibhekana labatsha ikakhulu ngokusilela kwemisebenzi lamathuba okugcina ukubangela bebe lempilo lo ezingaqondanga.
Become so addicted ukuthi vanova vatokhankanwa nezvavari and their future
ayisebedawa ngendlela yokuthi bagcina bekhohlwa ukuthi bangobani okuthi ela kusasa labo sibili lisala lingasela themba.
UGracious uthi iathi yakhe iphinda ikhuthaze abatsha ukuba benanzelele ukuba bengasetshenziswa ngokudonswa njengentambo bigcine besenza ukubi, ethi kabasebenzise ingqondo zabo bezivulele amathuba ngokusebenzisa ukukhalipha abalakho. I-art uthi ngenye indlela elula abatsha abangaziphilisa ngayo, ethi njengaye usebenzisa okufana leziqu zomumbu lamaphepha akuthola kungelambadalo lependa ukulungisa okungamphilisa. Omunye osakhulayo oqhuba okumsebenzi we-art uthi imisebenzi yokuzilungiselela efana le ingathuthukisa abatsha. Udubo olukhulu oluhlasela abatsha lokhe kuyisilela kwemisebenzi noma beyifundele emakolitshini leyo misebenzi belama-degree. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele omunye umsakazi wele Zimbabwe kusikhashana esanda kwedlula ukuba uhulumende wakhe usephume le nyathelo lokuba abatsha benikezwe amasimu angaba yisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini womhlaba owabelwa abantu ukuze bathole ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 Neharare, ningu Mark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obaba khona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo, umnumzana Robert Mueller usevumile ukuyakupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwetale leCongress ngenyanga ezayo. Uphenyo lolu lwalungolokudingisisa njalo ukuthi uTrump engaba walinga yini ukwenqabela isandla somthetho ngesikhathi uMula ekhulumisana labantu abachiyeneyo ababelobudlelwano loTrump. Umnumzana Mula waphetha lolu phenyo ngokuthi wayengabutholanga ubufakazi obabungamenza atsho ngokuqiniseka ukuthi uTrump wayemsulwa. Lokhu kwachiya abantu abaningi besithi ngezinye indlela umnumzana Mula uthi kukhona ukutshaya amanzi. Uviziwe ke lidale lephalamende ukuthi ayiphumela egcekeni aphendule imibuzo elokhu ilenga. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika umnumzana Mandla Mkhwanazi Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini kahle kahle abantu abaningi abakukhangeleleyo kumnumzana Mula.
Mbona ngani abantu abangafuna ukuthi abakhangele ukuthi bakuzwe ikuthi ama-Russians wona angenela kangakanani kukhetho lolo ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale next time. Lokuthi kwakuvele kule engingathi idili bani phakathi komongameli welizwe elikhululekile lingaka lelizwe elinjenge-Russia.
Ubona udaba lokuthi kungani uMula engethesanga uTrump icala lusiba ludaba yini egudwini azathwaliswa nzima ngalo ngamalunga e-Congress?
Kukhona ama-committees asaxwayisa ngayo nale ndawo. Kukhona ama-committees amaningi asakhangela ukuthi abone ukuthi isandla sikamongameli sabanganani ekwenqabeleni ukuthi ayethuse umlando yena uTrump. Lokuthi futhi ziningi izinto okukhanya zacithwa lapha kulolu gwazi. So ngiyabona futhi ngenye into efanele ukuthi iba sobala ukuthi kathi kuyini okwakuvele kukhona okungasekhoyo okwabe kungabe kwacithwa ngenxa kwesandla sikamongameli.
Umongameli Trump kungani ezwanana kangaka lomongameli Putin lanxa abantu beMelika abaningi bengamthandi yena uPutin?
Mina ngokubona kwami uTrump into ayiqakathekisa kakhulu lijwabu elimhlophe ukuthi kabambanisa abantu abamhlophe umhlaba wonke. Ngoba uzakhumbula ukuthi ukukhethwa kukaTrump la khona apha phakathi elizweni kuthengise even lalabo kuthiwa ngama-right wing amaqembu odlakela ezenketha bechabi avele kakhulu obala amanye ayevele ethi efihliwe efihlakele. So uTrump yena angithi bona uhambile le-Britain lakukhweni wayenziwa yonke imikhuba kanti futhi uyakhumbula ukuthi le ndaba yase-Britain lapho besithi Britain kayiphume laphana. So yena uTrump ufuna amazwe lawa abamhlophe ahlangane ngoba amazwe amhlophe abantu abamhlophe lawa abengana alele kodwa uTrump senguye ogida ke lingungu ethi kasibambaneni sizigqaje ngokuba mhlophe ngoba yitho abantu esiphezulu. Kanti uyabona futhi ukhangele e-Asia ukuthi ahambe kulwana undoda lwana owase-North Korea uzama ukuthi ehlukaniswe bonke ama-Asians o-China labo o-South Korea ngoba besefuna ukuhlangana lapha. So yena usebona ukuthi kungcono njani azame ukuthi ayehlangana lalwana abehlukanise. So mina mbona injongo ka-Trump enkulu yikuthi ahlanganise abamhlophe abazigqajayo futhi abathi bona bayibo abantu bani. So ke e-Russia i-Russia ngelinye lamazwe abantu abamhlophe kanti uze ekampeni ekhuluma ukuthi abantu abamnyama ama-Nigerian nama-Africans abantu abangalancedo ngangcono sithole amhlophe abavela kulawa amazwe awe-Eastern Europe.
Luyeza ukhetho lweMelika ngomnyaka ozayo kasi soze sibone i-Russia ingenela futhi yini?
Kusezabonakala ukuthi kuza kumanjani ngoba la iMelika isezakhanya ukuthi iqine kangakanani sengisho lanxa i-Russia ingazama ukuthi ingenele. Lanxa yona i-Russia ingangenanga kodwa indlela uTrump asedunge ngayo phakathi la ama-institutions abebekiwe democracy kusobala ukuthi usewalimazile amaningi.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe Warriors libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Uganda izolo ntambama. Umdlalo lo utshiye abasekeli bama-Warriors bedanile ngoba leli qembu lidlalise amathuba amaningi. Lanxa eleZimbabwe lingakaphumi kuluncintiswano amathuba alo asefiphele njalo ukuze lidlulele phambili kumele linqobele DRC kumdlalo walo ozayo ngesonto. Kweminye imidlalo yayizolo eleNigeria linqobele Guinea nge-1-0 kwathi ele-Egypt lanqoba ele-DRC nge-2-0. Namhla khona iMadagascar izanqikelana leBurundi kuthi iKenya idibane leTanzania. I-Algeria yona izaqwaqwazana le-Senegal. Nina siletemba livuka kuhle ezindaweni esitshiyeneyo zomhlaba kungaba kusebulawa kubulawayo eHarare, Swaziland, United Kingdom, United States. Siyalamukela lonke njalo siyalubonga uxhaso lwenu. Siyalamukela lasenkundleni yeFacebook lapha silomlalazi laphana uDumani uSikhumbuzo. Uyaloba uthi wena toboka penyoka yosundula ganda layo mbava ngazisungwe dzose kusibhakhwe matemba oga kusala hove hulu. Voma ndevu zokataza eDumani azitongo bhakhwa koga manga manga. Kulo Glente wala pana uchuwe na morning siya kala ngenda wa yemali kuzo balo sile temba gift uchuwe na alibu ya izi mdola sifuna imali ya giti senze ni na
was peace. All Hani asked for was the right to live, nothing but justice. Kulikalana, ukulwela inkululeko, kulikalana, ukulwela isizwe sakwenu, kulikalana, ukuzwela wena inkululeko yakho. Ngakho ke, malingakhali, qoqanani, for so many sons of this land have gone the same way, and we have watched them go.
Malingakhali, qoqanani, liqoqeke, kutsho imbongi enkulu, uAlbert Nyathi lapho kungoma yakhe ethi senzeni. Esigqibela ke izindaba zekuseni kodwa singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi eNyamendlovu bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Hayike likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina elani asibeni sonke njalo kusasa ngo-6 ekuseni phela. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Itshone kuwe.